ndaba ku VOA Ndebele.
Lifuka njani umphakazi omuhle olamukela emsakazweni weStudio 7 omkhulu mhlaka 11 kuLwezi 2019 uChris Gandhi endabeni zethu lamhlanje. Ukunqotshwa ngamavoti amaningi okwenziwe amabandla aphikisayo ngelezane uPF ukhetho lwempelaviki sokuthi abanye bezibuza ukuthi kanti vele kungakuhambe njani.
Amaqembu afikisayo abonakala kala message ehlangeneyo kahle yokuyakhankasa emakhaya, balele message yokukhankasa edolobheni.
Kungaba kuhambe njani esigodlweni se-MDC ngempelasonto okuthiye abanye abasakhulayo belimele?
UPresident Chamisa akalwisananga labantu akamondora akwenzileyo yikuthi uprotekthe umondora ekuthini mhlawumbe ungaba nokuxabana phakathi kwakhe nezinye iy'ngatsha zebandla le-MDC.
Abadabuka eZimbabwe abahlala eSouth Africa bethiswa icala lokungagezi, abanye sokuthiwa balephunga elibi kakhulu.
Noma omunye umuntu sika nje elephunga lomzimba wakhe nje natural, omunye umuntu umzimba wakhe nje lephunga elingajabulisiyo. So kodwa kusikho ukuthi labo bantu ngabantu ababuya ngaphandle.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla lezanu PF liqhubeke lisenza izimanga kukhetho lokuvala izixhenxe olwama-by-elections olokudinga amakhansila amathathu eCholocho kumawadi amabili liyodwa eWetsa. EWetsa ibandla lezanu PF lithanyele ngamavoti angamakhulu ayisitshiya ngalombili 875, kwathi MDC lathola amavoti angamachumi ayisikhombisa lanhlanu 65 kuphela. Echolocho kuwa 20 obemele ibandla lezanu PF uthole amavoti angamakhulu amane 414, kuthi oMDC wathola amavoti angamachumi amabili lanye 21 kuphela. Kuwadi 16 eCholocho ibandla lezanu PF livotelwe ngabantu abangamakhulu ayisithupha 623, kuthi eleMDC lavotelwa ngabantu abalikhulu lamachumi amane 147. Kambe kungakubangelwa yini ukuthi ibandla lezanu PF liqhubeke linqoba kangaka ngesikhathi uZulu ephakathi kobunzima obubangelwa ikuma manzonzo komnotho welizwe wona ophethwe libandla lezanu PF? Sibuze ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana efidlela Ncube lumbuzo.
Kubonisa into ezintathu ezidingakalayo kumele kuguqulwe indlela okuvotiswa ngayo, kumbe singathi ngokukhampenwa ngayo, ngoba izikhathi eziningi kusibona abanye bekhankasa ngokudla, ikakhulu ibandla lezanu PF lisolela ukuthi likhankasa ngokudla lezinye izinto ezitholakala kuhulumende. Leyo nto iyabe ifanele ukuthi itshintshe ukuze bonke basuthiseke. Okwesibili, amaqembu aphikisayo abonakala kala message ehlangeneyo kahle yokuyakhankasa emakhaya, balele message yokukhankasa edolobheni. Okwesithathu, into edingakalayo ukuthi lawo maqembu akhankase kabanzi, kakhankasi kangako, ayanje sekusekugcineni uyaphume futhi kulezo ndawo angabi khona.
Kodwa siyabona umumo wezomnotho elizweni umi kabi, abantu balambile, abantu abalamsebenzi, abantu abalamanzi, abalamagetsi, kodwa belokhu bevotela ibandla lona leli. Thini wena ngalo?
Ye, ngaphandle kokuthi vele kuhlala kulensolo zokuthi kungenzeka ukuthi ukhetho kaluhambi kahle, kwenziwa lokho okuthiwa yikuriga, kodwa vele sesakufunda ngabantu bezimbabwe ukuthi kabahlanganisi impilo abayiphilayo lokhetho. Impilo yabo bayahlupheka, bathwale nzima, baswele amanzi, baswele ugesi, kudulisa kwakudulisa ukela kudule yonke into. nxa sebesiyavota ngosuku besiyavota bayashiya insizi zabo ngekhaya bayevota njengabantu abahlezi kahle. Yiyo into eluhlupho kakhulu yona leyo, ungabalinje ukuthi kulesolo sokuthi ungabe kuyarikwa, kodwa nje vele ingqondo yabantu bezimbabwe eminyakeni yonke le engamashumi amane i-40 years iveza kamhlophe ukuthi kabahlanganisi usizi lwabo bekumbe ukuhlala kahle kwabo lalokho abayakuvokela. Usizi baluthiye ekhaya bahambe njengabantu abakholisayo, yikubona bengaguquli izinto ezenzakalayo elizweni.
Ngokubona kwakho impumela yona le elokhu iphuma kuma-primary elections ingakhomba na ukubana kuzafana lakhona lokho kuphuma kathesi kukhetho oluzayo oluka-2023?
Ye, nxa ngabe ube bengu-opposition bengizakhathazeka kakhulu, ngokuba nxa ngabe i-ZANU-PF lokhu iwina ama-by election wona la kubapha intshukuntshulo yokuqina lesibindi sokuthi ngo-2023 ukhetho basengaluwina. Kube sekusenza labo abasekela i-opposition amaqembu aphikisayo baphelelwe yinziyo baqalisa ukuthi lokhu kakuncedi, okuya kwenza ukuthi ngo-2023 i-voter turnout abantu abaphuma besiyavota abasekela amaqembu aphikisayo baphume bebalutshwane, kube sekusithi labo abasupporta izanu le-APF baphume ngokuningi. Ngakho-ke ungakuthathi kancane khona lokho ngesifisa ukuthiwa kule psychological effect.
Lo-ke ngumnumzana Efi Dlela Ncube, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Udlakela oluqhamuke eHarare ngomgqibelo lungaba lwabangelwa ngabecele liphi? Lo umbuzo ngosuvela kulandela imbiko yesikhulumeli sikamongameli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa, umnumzana Nkululeko Sibanda, othi okunengi okwenzakeleyo okuthiwa kwenzakale esigodlweni sebandla akusiloqiniso. Sixoxela uSibanda saqala ngokumbuza ukuthi kanti kahle kahle kuyini okwenzakeleyo.
Okwenzakaleyo ukuthi isigondo sethu sihlaselwe ngabantu akade bezithi bona basuka kubandla likamama uMakhuphe bephethe amaphepha abhalwe lokho. Sizwa kuthiwa baxabane labanye abantu bengakafiki lapha ekuhambeni kwabo, basuke banyathela omunye wabantu abathengisayo phandle lapha, basebexabana bengakafiki lasesigodlweni se-MDC. Kodwa bekungasi bantu abaphakathi kwe-MDC laba ababonakale e-town, ngabantu akade besukela e-Africa Unity Square lapha belo mhlangano khona. Umkhokheli wabethiwa nguMashaya waye ngumuntu we-MDC kudala, umama Makhuphe engaphumi kubandla, kodwa akasengumuntu we-MDC, labantu akade labo asobantu abasebenza lebandla le-MDC.
Kanti manje kuvele ngapho ukuthi ixuku lona leli ngelisekela umnumzana Douglas Monzora.
Amanye amabhakane akade bewaphethe ebesithi wona bafuna ukuthi bandla lethu le-MDC lesigodlo kube isigodlo sikamama Makhuphe lo mnumzana uMonzora.
Yena uMonzora like lakhulumisana laye na ngalolu daba njengebandla?
Sithe yebo-ke, ngoba ubekhona kumhlangano we-National Executive embona ukuthi yikho kade kukhangelwe yilaba abantu kade bebuye ukuzowenza uDlakela bebefuna ukuyangisa ibandla lethu, ngoba i-National Executive ibihlangana khona ngaleso sikhathi izolo. Ngakho sithi sibona ukuthi sokuhambe njalo abafana kumbe singathi abesintwana be-MDC eyethu bese becaphuke kakhulu ngalolo daba. Umkhokheli webandla upresident uNelson Chamisa wasesithi umhlangano siphela uba uMonzora angaphumi ahambele ngaphandle, ngoba kungazakala ukuthi abantu laba bebexosa ukuthi bafuna ukuzindawo. Wasemnika abantu abathize ukuthi bamkhangele bamelusi esingathi ngamagadi aze abe sendawona afisa acabanga ukuthi khona yena uzabe sesafe. Ngalokho upresident Chamisa kalisenanga labantu akaMonzora akwenzileyo yikuthi uprotekte uMonzora ekuthini mhlawumbe kungaba nokuxabana phakathi kwakhe lezinye iy'ngatsha zebandla le-MDC.
Lo-ke ngumnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikamongameli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Asenelisanga ukuxoxa lo Nkosazana Thokozani Khuphe, umkhokheli wecele le-MDCT kumbe ezinye iziphathamandla zebandla lakhe. kodwa sizaqhubeka silokhu sizama ukuthi sibaphe ixesha lokuthi bakhulume elabo icele ngoba iStudio 7 ayisekeli hlangothi. Izakhamizi zeNtebe eGwanda sezikhuthaze uhulumende ukuthi aphe umsakazo weNtebe Community Radio Station ilayisensi yokusakaza ngokuphangisa zisithi zithwele nzima ukuthola imbiko eqakathekileyo ngenxa yokuthi amagagasi emsakazo kahulumende eZBC engafiki kibo. Okuningi asikuzweni ku-Albert Ncube esiphalo ludaba ngokugcweleyo eseGwanda.
Lokho kuvele lapho enhlanganiso yeZimbabwe Association of Community Radio Stations, ZACRAS, ithakazelela usuku olwadlulayo olwe-International Day for Universal Access to Information emkhosini oqhutshelwe ezitolo zeNtebe ngomgqibelo. INtebe Community Radio Station sile minyaka elithumi yafaka isicelo sokusakaza kurhulumente kodwa kuze kube lanamuhla ayikayiphiwa ilayisensi. Lokhu sekudala ukuthi iningi lezakhamizi leqiwe imbiko eqakathekileyo ngoba amagagasi emsakazo kahulumende engafiki endaweni eziningi kulesi sabelo okudala ukuthi iningi lihlale lisemnameni ngalokho okwenzakalayo. Umnumzana Albert Mdlongwa yisakhamuzi seNtebe uthi sesiside isikhathi belindele umsakazo kaZulu.
Kuthe isikhathi eside iminyaka sicela ukuthi okwamanje akutshintshe kuphangise kubuya sisakaze lapha eNtebe ngoba sekule minyaka ekhona 7 konke lokhu okungale sikubambe sicela ukuthi kube lethu la sizilale lethu ngoba isikhathi eside sisijove kakhulu sicela ukuthi uyayiphangise ibuye.
Esinye isakhamuzi seNtebe umnumzana Collins Banda uthi umsakazi kaZulu uzanceda kakhulu kwintuthuko yesigaba njalo uzadala ukuthi kube lula ukuhanjiswa kwembiko ephuthumayo kuzakhamizi.
Aba kithi uhulumende uyasizwa siwanikwe lawa malayisensi esiwakhalelayo. Akula ngozi nje khona ukuthi umuntu athole ilayisensi yokusakaza. Njengabantu siyayicela le ilayisensi ukuthi sisakaze sikhulume indaba zethu. Sithuthukisane sisiya phambili.
Kansila kawa 13 umnumzana Phineas Maphosa obekulumbuthano uthi laloba sesiside isikhathi belinde ilayisensi yokusakaza akusensuku zatshwala ukuthi bayithole.
Sivela khatshana ngohambo lweNtebe Community Radio Station ifikile ekuzinga lokuthi siyathola manje ilayisensi. President ukonfirmile wa-affirma ukuthi he is now giving ama community radio stations ama licenses. It's from the president himself, Sisesheraton Rainbow Towers.
Umqondisi wenhlelo zeNtebe Community Radio Station umnumzana Velozondo uthi owathethile umsakazo usebenzisa indlela ezithiyeneyo zokuhambisa imbiko ezibalisa iWhatsApp ukufinyelela kuZulu besalinde imvume yokusakaza kurhulumente.
Uhulumende ukhanya uhudula inyawo ukuthi asinike lawo magagasi ukuthi sisakaze. Okwamanje siyasakaza ngama WhatsApp lama bulk SMS lokufaka nje emaphepheni ama flyers esebezwathumezela ebantwini njalo okunye sikwenza ngama community meetings. Uma singathola leyo license abantu besigaba bazathola information ngesikhathi ababesifuna ngaso.
Inhlanganiso yomanyano yamazwe e-United Nations ithi kubalulekile ukuthi amazwe onke jikelele athuthukise imitshini yokuhambisa imbiko emaphandleni ukuze izakhamizi lazo zenelise ukuthola imbiko kanye lolwazi kalula. Uhulumende wakuleli usanda kuvuselela uhlangothi olwe-Broadcasting Authority of Zimbabwe PAZ ngemva kokukhethwa kwamalungu amatsha azalawula umsebenzi wokunikezwa kwabantu amalayisensi wokusakaza. Kusenjalo abagatsha lokondliwa kwezifuyo aba-AgriTex bathi liya liqonga nsuku zonke inani lenkomo ezibulawa indlala kulesi sabelo njalo sezidlula inkulungwane eziyisithiyagalombili 8,028 inkomo esezifile iningi lazo eBedbridge laseNsiza. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngikonhlamba eNtebe ngu-Albert Ncube.
Ezinye izalwane zakwele South Africa zibikwa zisithi abadabuka eZimbabwe kabagezi njalo balephunga. Enkundleni yokuxhumana eTwitter lolu daba solusabelele abanye abadabuka eSouth Africa besithi kumele bafunde ukuthenga amakha avala uhlofu amarolon ngesingizi abavela eZimbabwe. Abanye njalo bethesa izalwane zeZimbabwe ukungaxubhi okwenza banuke umlomo. Sixoxe lolwela ilungelo labesifazane dabuka eZimbabwe unkosazana Victress Mathutu ongumkhokheli wenhlanganiso yabesifazane eZim Imbokodo sambuza ngodaba lolu.
Angithi vele lapho esihamba khona nje kuhleli kunenkulumo ezingathithithi phecelezi ezihleli zisichothoza. Yinto esihlangana lazo mpela. Kodwa kungasikho ukuthi bakhuluma iqiniso ngoba ngesinye isikhathi basuka nje basuke umuntu ombonayo ukuthi akanalo lelo phunga njalo uyifakile ngaleyo roll-on nawe ma umbheki bethole ukuthi hhayi ayikho le sizathu esingenza beze bethi lo muntu unephunga leli likabake litsho.
Akula ngitsho suke wamuzwa ukuthi ule phunga.
Ngingathi umuntu usungamuzwa ukuthi ulalo lelo phunga kungasikho ukuthi ngoba umuntu ubuye eZimbabwe laba abantu ababuye eSouth Africa sometimes unokuthola ukuthi ugibela nabo etaxini ubuye eSouth Africa ukhuluma le language yala na ulalo lelo phunga likhona ebantwini ngoba vele abantu sometimes abanye abawasebenzisa amaroloni but akukho ukuthi kuthiwa laba ababuye endaweni enje iba bangawasebenzisi bonke nje abantu bakhona nje yonke imihlobo kukhona laba abaleleyo nyama wokuthi abathanda amaroloni noma omunye umuntu usuka nje elephunga lomzimba wakhe nje natural omunye umuntu imizimba wakhe nje lephunga elingajabulisiwe. So akoda kusikho ukuthi labo bantu ngabantu ababuya ngaphandle wonke umuntu nje sokungaba yiwuphi umhlobo nje ukuthi kuphume umuntu olaleso sifo sokuthi angafaki roloni noma vele nje lesifo esinatural emzimbeni ukuthi umzimba wakho nohlofu into ezivana nalezo.
Emlonyeni khona-ke akula osuke weza ukuthi hhayi umuntu uthi yena ujombe okokuthi uye kenelisi ukuthenga umuthi wokuxubha amazinyo evele ngumuntu odabuka eZimbabwe kuyatholakala yini khona?
Lala isimo sibi lapha eSouth Africa abantu baphila ngaphansi kwezimo ezinzima okokuthi akumangalisi kuyatholakala ukuthi uthole ukuthi umuntu akawutholanga umuthi wokugxubha amazinyo hayi ngoba akafuni ukuwagxubha kodwa sometimes ngesibathi sokuthi umuntu akanayo leyo mali yokuthi ayithenga leyo toothpaste agxubha amazinyo yinto etholakalayo ngenxa yesimo somnotho abantu abasebenzi impilo inzima iyakwaziyazi ukuthi kuswelakale izeswelakale leyo mali ye-toothpaste angeke uze umthole umuntu uma ethi umlomo wakho unephunga elingekho right ngoba akayitholanga imali yokuthenga i-toothpaste ageza amazinyo akhe leyo into etholakalayo njalo esingeke siyivike ngoba nxa isimo somnotho singavumisi nokuthi umuntu ayenzeni.
Lo-ke ngunkosazana Victress Mathutu olwela ilungelo labesifazane dabuka eZimbabwe njalo engumkhokheli wenhlanganiso yabesifazane eZim Imbokodo ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Lokhu sikudaba lunye siphinde saxoxa lesinye njalo isizalwane seZimbabwe esihlala eSouth Africa umnumzana Jesus Mana Mpofu othi okukhulunywa izalwane zakwele South Africa zisithi abeZimbabwe banunka amakhwapha ikuba phoxa nje kungela qiniso.
Kungaba liqiniso ye kuphinde kube ukuthi nje kuzondwa kwabantu futhi ngoba kakhulu nama-taxini ama-taxi esihambakayo i-public taxi ngayenzeka kungabe ukuthi abantu beZimbabwe abagezi abantu beZimbabwe bantu kuningi nje okuba okukhulunywayo kuthi kube khona abanye nje ababonakala ukuthi hhayi amazi abawathandi kuya ngesimo isimo kwabanye abantu khaya sezima kakhulu ngoba abanye abantu sababona abalandayo ukuhlala esibonakalayo lapha lala khona vele la lapha abonakale khona isikhathi esiningi indawo ezingekho clean ukuthi so kulobunzima obukhulu abantu ababhekene nabo kusiya ukuthi umuntu ufikele ukuphuhlala ngathi kodwa impilo inzima kwabanye abantu baseSouth Africa la.
Okokuthi yimpilo enzima na kumbe ngabantu asebazitshela ukubana hhayi imali kumele iye emlonyeni kuphela?
Bakhona abantu asebadelayo bakhona abantu asebadelayo impilo yabo asebezitshela nje ukuthi khonokho akutholile ngaleso sikhathi akwenza ngaleso sikhathi ku-right so ngabantu abengaselandaba nekusasakho abengaselandaba lokuthi yena ebantwini ubonakala engumuntu onjani kasakhathali ngalokho so impilo of course izima siyakubona kodwa le isikhathi sokugeza abanye abantu vele kabanaso totali abacabangi nje kodwa-ke hhayi asiyonto etholakala indawo eziningi abantu nje abambalwa kube ukuthi yonke kusodwa kwabantu yesi njengathi kodwa hayi kukhona kuyatholakala ebantwini kakhulu labantu abahlala bebaningi laba abahlala ngamagroups ngoba kuthola kuyisquad ngathi kuyisquata camp bahlala khonapho le ndawo yangikhona bahlala emaplastini nabanye bangikhona abanye bahlala ngaphansi kumabridge abanye bangikhona bahlala ama-bidges edrobheni ngayo ama-bidges lana ahaije kwayo alamani alagesi akunanto ekhona umuntu uyangena ebusuka lawo emina aphuma epark ayithonelele epark ma ilanga litshona abuye futhi angene khonapha lale so indawo ezinjazo lezo yikotholaka kwanta njalo abouthi bathina sibenikela abantu ngendlela engalunganga.
Bona abadabuka e-South Africa bakhona yini abale phunga njengalabo abadubekayo beZimbabwe?
Ya bakhona e-South Africa laba abadubeka nohlupho olunjalo abangenandawo ezibonakalayo abahlala kuzo ngoba khona amalanga adlulileyo e-Pretoria lapha kulabantu ede bebabulala labo bantu indaba yakhona amaphoyisa bayilandela ngathi bacinga bebabambela abantu asazi kodwa-ke besekulabantu ede lahamba belandela abantu abangenandawo zokuhlala bebabulale ebusuku bebabulale ebusuku bebonakale ekuseni ungangena ethawni ngathi ese-Pretoria kunje sona beseni kakhulu ethawni uthele emavarandini amaningi amabhilidi amaningi bendlela abantu bana balele khona manje kade sebelele sokunje so emavarandini amabhilidi amashop amaningi then mayelanga liphume ekuseni bagoqa inguza uzisithihle ophaza kuzibona emini.
Lo-ke ngumnumzana Jesus Manampofu, esinye njalo isizalane seZimbabwe esihlala eSouth Africa. Sikhulumela ecingweni ekhona le eSouth Africa. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-The Herald lithi umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube ukhangelelwe ukwethula uluhlu lwendleko zikahulumende i-budget eyomnyaka ozayo. Leli phephandaba lithi lolu luhlu lukhangelelwe ukuthuthukisa amafekitali ngoba uhlelo lokubopha amabhanti oluthiwa i-austerity ngesilungu soluyekethisiwe nguhulumende. Iphephandaba leSouth Africa eleSunday Independent lithi ucubungula kokubulawa kukaSenzo Meyiwa owayengumdlali wenguqu kukhomba ukubana amapholisa afuna ukucitsha ubufakazi ngendlela yokuvikela omunye. Leli phephandaba lithi uMeyiwa kukhanya wabulawa ngabantu ababesendlini ababalisa owayeyintombazana yakhe uKelly Khumalo, unina, lezinye izihlobo ezine hatshi izigebengu ezangena endlini zambulala njengalokhu kade kucatshangelwa. Okwamanje sengidedela emuva ngilithiya-ke ezandleni zenu lina balaleli bethu kumlayezelo elisithumele yona nge-WhatsApp.
Mina engucelayo ngicela basitshele ukuthi khona izijeziso lezo abakhala ngazo zimi njani, basifundise. Asikwazi ukwenzeka ukuthi nxa kungabe kuliqiniso lathi sibasekele ngoba uga iBritain ithi yafakela amalunga ezanupie ayifakelanga ikhandi. So ke sicela ukuthi sibe kwazi ukuthi kathi izijeziso lezi thina zisihlukumeza njani.
Mina lami bantu ba-Studio 7 ngendlela kade ngibona ngakhona, mina ngibone ngathi kuvele ngabe kuthiwa bona bona labo mnangagwa laba labo othamisa laba ngoba vele kuyabayehlulela kuyanto abayenzayo bayafana nje. Ngabe kuthiwa bayavumelana bethengisa ilizwe leli lasezimbabwe leli bebethengisela abelungu ngoba abelungu ma bengabathenga nongabakho liphi ilizwe maybe angakwazi ukuphatha kahle izizwa zezimbabwe ngcono kakhulu okudlula amaqembu lawo. Sanibonani bantu be-Studio 7. Lathi sinesikhala ako kakhulu loko nokuthi vele bangaze besifise kanjani bona umnankagwa ukuthi bazalisizinto betshona bejibeni lizida besenzani badlalisa isikhathi ngoba phela kuyafanana ngoba vele kuyobamusha le lizwe njalo la ma-sanctions la abakhala ngawo azakhithwa kanjani ngoba vele yibo abayenzayo la ma-sanctions abo ngoba babevele beyenzela yena lo mgaza ukuthi yobamusha le lizwe. So loli ZANU-P F ma ihlakaniphile njalo ma ifuna ukulungisa le lizwe kayikhiphe yena umnankagwa izame ukuthola omunye umuntu khonaphana kuzano ngoba usasemncane useyintsha uyo ngakwazi ukuthi mhlawumbe amazwe aphetheya ngakwazi ukuba lesizwe but bekhiphe la abantu abadala bonke bana bamuzi lizwe.
Mina ngikhulumayo ngithokozisi lapha eHaburuni eBotswana la. Siyadubeka abantu bakamlimi, siyadubeka sithwele nzima, sithwele nzima elizweni labantu lapha. Kathi sibavota sobaza sidudula, siyatshona sigcwele amagumbagumba sikanjiswa ekhaya. Izindaba zikamnankakho mina bengimcela umnankakho ukubana labo gawula ukubana bakhulumelane lochamisa kabakhulume lochamisa umfana olejwabule imali ngoba nxa bengakhulumanga lochamisa akulanto ezahambe ezimbabwe khonapho abantu busala sidubeka kuphela so siwakuncedisa ukuthi umuntu uyabusa ubusa bani abantu beza kufa baphele ezibhedlela kungalamanesi kungalamadoktor siyahlala safa kuphela ezitolo kuyadula ayibhondi langikhona basiphrintela amaphepha abathi yimali umthuli incube sezionele i-CV yakhe sezionele umsebenzi kathesi iqhatshwa nguhulumende olobuselo le-corruption ngelinye ilanga madoda we will hold you accountable ngelinye ilanga madoda izathwala nzima ogawule bona bazabe sebegijima labo Joseph Chuma bazabe sebegijima sebethwele nzima sokuyibatha ibatha yona liyani eyenzakala ngesikhathi sikamgabe laphasi manje kathesi siyalifaka phakathi lani bomamjuru siyalilandela futhi lingamasela uyathola umuntu esithi waphuma kuZANU PF kodwa evele lisela wasitshontshe iZANU PF ayizange imlandeli yemthathela wonke amaplans lawana ngikhona siyalandela siwathathe lizalunga
lawo-ke ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona nge-WhatsApp lingakhohlwa-ke lingasithumela amazwi enu ku-plus 1202 465 0318 kundaba zeMelika ukwethulwa kobufakazi bokuzama ukususa umongameli weleMelika umnumzana Donald Trump ngomthetho edale lePhalamende uthiwa yi-impeachment ngesilungu sokuzenziwa emphakathini asebephe ubufakazi bebesipha lobo bufakazi edale lePhalamende phansi kwamakomidi achiyeneyo kodwa kusukela kuyona le iviki sokuzatshengiswa kubo mabona kude uZulu azibonele ukuze sihlaziye lolu daba sixoxele umnumzana Mandla Mkhwananzi sakamuzi seMelika yena idabuka eZimbabwe
ya ngibona ngani kuzabenza batshintsha ingqondo especially abanye bangikhona kodwa kula abanye vele abasoze batshintsha ingqondo lanxa sokuthe ngibona ngani kodwa kuza labade besemngceleni wokuthi kungabe kungamanga kungabe kungasoqiniso kungabe kuyinto yokuphekwa bangatshintsha ingqondo kodwa kuzabakhona laba abavele abamsekelayo kuze kuyeseke ukugcine basoze batshintshe
manje ngokubona kwakho kukhona yini esizakuzwa okungabangela ukuthi abantu bethi impela kumele uTrump asuswe esihlalweni kumbe ikhona okwesesikuzwile kuphela
yeah asazi ukuthi ukhona lo ndoda owayengokuTrump lo aqalisa nathi uBolton lo asazi ukuthi uzabuya lani ngoba layo kukhanya ezimisele ukuthi afakaze kwelendaba so ngabantu ababekuTrump so kutho ukuthi ubufakazi babo fanele bube ubufakazi obuqinileyo nxa engabuya lezinto bufakazi obuqinileyo njengoba eseduze likamongameli kutho ukuthi kungagcina kusenza ukuthi kuqhutshwe isiqhubo sokuthi kube le impeachment
siyezwa kuthiwa abebandla likaTrump elama-Republicans bathi labo kumele umamangala yena lo kuthiwa ngu-whistleblower kunye lo mtaka mnumzana Joe Biden labo baphe ubufakazi kungakuyindlela yokuthi bavike na ukuthi uTrump athoniswe kumbe kulesi sindo okukhulunywa ama-Republicans lokho
kusobala ukuthi bona ama-Republicans umdlala sebewedlala lapha sebefuna nje kuqagela nebhora ukuze kungakhanyi lokho ukube obenziwa ngalowo mangameli ngoba kukhona futhi asebesithi bona le into vele yinto sebefuna lokuthi kuhlaziwe indaba elethwa ngama-Democrats ihanjiswe court la kube licala la futhi khonoko ukwenza khonoko ikhonoko ukumangalela uTrump kube licala khona ngokwakhe angithi yabona so sebefuna nje ukuthi kube kuqagelana ibhora kodwa ke umongameli uwenza isisindo salobo ububukamangamele bungaze babonakala
Alo ke ngumnumzana Amandla Mkhwananzi sizalani seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubekhuluma icingweni le Studio 7 esedolobheni le Ohio. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje, sidibanene njalo kusasa sikhathi sinye kumbe lingasithinta njalo ntambama ngo 7:30. Libe lelanga elihle. Igama ngu Chris Gandhi.